Kuvamile ukuthi osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla zabo ngalesi sikhathi sokuyiwa kukhefu lekhisimusi. Kodwa okwalonyaka kuza kuba ngokuphindiweyo. Kutsho ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
I think kulonyaka kuzaba nzima. Ama-price azakuya phezulu ngesilinganiso esikhulu ukudlula enyakeni, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende usesebhadala ibhonasi ama-$70 million. Okuzayenzakala ukubana nxa sebeyibambile i-US dollar le, kukabili ukuthi omunye bayisebenzise i-US dollar kumbe bahambe emkambono omnyama beyithengisa bese bethenga nge-RTGS. Okuzayenza ukuthi i-ma-rate ku-black market ayincrease. I-play rate inga-increase iba le-effect ku-pricing. Ngoba ngakwazi restocking price, it has always gone to have a component of foreign currency. Ngoba most of these things are imported. Okuzayenza ukuthi ama-prices aye phezulu.
Ushoko uthi isizathu esikhulu yikuholiswa kwezisebenzi zikahulumende amabhonasi ngedola laseMelika.
Kudle ukuthi uhulumende uyabanika ama-$70 million bonus, kodwa nxa sikhangele komnye umkokwezwe economy kuzaba le impact kwamanye in a wrong way, ngoba akuzakhoza increase yama-prices. Singakunanzelela vele eZimbabwe kulokuthi i-government inga-increase isalary yama-$70 million, ama-prices normally follow increase. I-pattern esingeke siyibalekeleleyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi ngempela buyeza ubunzima bokukhwela kwentengo ngoba amabhizimusi esecathamela amabhonasi.
Kujwayelekile ukuthi nxa umnyaka uphela kubhadalwana amabhonasi, le ntengo yezinto njalo ibe sisuka ke ikhuphuke. Abanye ke abakhangele ngezomnotho bathi kubangelwa ilokho abakubiza bethi i-supply and demand. Nxa kula abantu abaningi abalemali esikhwameni, intengo isuka ikhuphuke. Sizabona ingxenye ke ingani iyehla nxa sokusiya kuJanuwari, kodwa uDisemba yena inyanga ke edulayo nxa ungumuntu odinga ukuthenga izinto ezithiyeneyo.
Umoyo uthi lanxa uhulumende ezabhadala izisebenzi zakhe ibhonasi ngedola leMelika, abaqatshi bamankampani azimeleyo bakhanya bemadolonzima ukwenza okufanayo.
Kasikhangeleli ke ukuthi izaphongukuphuma nje mahlayana, singazange siyidimande kumbe siyibuze. Izisebenzi eziningi zizayibuza ke limali ukuze iphume. Abaqhatshi ngokwazi kwethu ngabantu angani balukhuni nxa sekubuya ekubhadaleni. So esikukhangeleyo ukuthi kungaba lokuxabana lapha lalaphana, abantu bebanga ukuthi ibhonasi ikhona yini, kayikho yini, iyenele kumbe kayenelanga. Ikujwayelekile ke ngomnyaka ngomnyaka.
Iningi belisidla luklubhu lonyaka lanyakenye ngoba indlela zokuziphilisa kanye lemisebenzi ibekuvaliwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ikhisimusi ayisoze itsho lutho kwabanengi lonyaka. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Izaba lukhuni kakhulu ikhisimusi yalonyaka. Akula mehluko lesemnyakeni edlulileyo, abantu lokho bethwele nzima, kabasebenza abantu kanti imali yeZimbabwe kayisathengi leyo kulabo abayiholayo. Ngobuningi babantu nxa uqathanisa leminyakeni edlulileyo baphumile emsebenzini, ngakho ke kuzabe kunzima ukuthi bathenge izinto zokuzithokozisa bona labantu ababo. Lokho kuyakujwayeleka ukuthi isikhathi sokuflama flama ntonto asikho lonyaka, abantu bazabe bethwele nzima bephakathi kosizi. Kanti ke njalo bazabe lungiselela ukuthi kuyevulwa izikolo babhadale izikolo fees, leyo mali layo kabalayo. Ngakho ke kabalayo imali ye-Christmas, kabalayo imali ye-New Year, kabalayo imali yokudla abantu nakumnyaka. ezilandelayo ngokuba isimo sibi ilizwe lidilikela kula msebenza kula economy laba basezihlalweni hayi bamangele labo abakwazi ukuthi kwenzakalani bayalahleka nje egcekeni ekufanele balungise
uhulumende uke wethusela ukubopha osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana kusikhatshana esedluleyo kodwa akwaziwa ukuthi uzaluphatha njani udaba lwentengo zekhisimusi ngimele istudio 7 ngise Washington imi untungamilinkomo.